sebezinkulungwane ezedlula isificamunwemunye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million abantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili lengxenye 8235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu amabili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Talag High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo inhlanganiso yabokholo lwesikristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama-sanitizers ama-gloves amasepa, ama-sanitary pads, okokugezisa indawo ezijiyeneyo kanye lamabhayede okugeza. Umqondisi wenhlanganiso le, umfundisi uSeni Sibanda, owethekelele isikolo lesi izolo, uthi bazanceda njalo langemithandazo lokunye.
Sizathi besidinge labafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana abake nalo, lovalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede. Ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungawugula lo mkhuhlane njalo uphinde uphile njalo sithokoze kakhulu sizwe ukuthi kubo labo bonke ababanje belo mkhuhlane hayi kukhanya ngani konke ukuthi kusesekuhle
abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezijiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyasiya phambili. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho.
Unkosikazi Abigail Mufambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithatha amanyathelo njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesi abasagqoki ama-maski, kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi sikhulume njengayizolo, abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala koBulawayo uthi kukhanya ingani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha koBulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa yikuba akusalandelwa le mthetho yokufaka ama-mask njalo lokusanitiza uma kungena amabhasini kumbe kwamanye amashophu njalo. Sesishaya luvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka koBulawayo. Kose kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundise njalo ukuthi le nto iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho le nto ngani siyedlula. Kukhanya ngani sibuya sibuyokwesibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempilakahle abagoqela udokotela Agnes Mahomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.